Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Na msakazweni wa Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 31 Ntulikazi 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe ligcikwane le-coronavirus ngesikhathi inani labatholakale belegcikwane leli seliqanse ledlula inkulungwane ezintathu 3092. Umhleli wephephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu owaveza udaba lokuchaphazwa kwemali ngumphathintambo wezempilakahle udokotela Badaha Moyo usebalekile endlini yakhe ngemva kokuba amapholisa engene endlini ezama ukumbopha. Abalwela ilungelo likaZulu intatheli zindaba labanye sebesabelele ngezindawo bebaleka ezindlini kulandela kankaso ukubabopha phambilini kombhikisho okhangelelwe ukwenziwa lamhlanje.
Hayi lapha esikhona hayi kuthule abantu bahamba nje mamangala nje lockdown ina le yabuya uthena 823 so 3 ngajaba basebe emakhaya.
Umongameli Emerson Mnangagwa useveze ukuba obengumphathi ntambo wezokulima umnumzana Parents Shiri ophiwe isicoco sokuba liqhawe lesizwe ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 lanxa abanye bebecabangela ukuthi ubulewe yitshefu.
Zobvira kuti andizi kuti ndokupi asi akabatiwa le-COVID.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lwezempilakahle lubika ukuba kunabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe ligcikwane le-coronavirus ngesikhathi inani labatholakale legcikwane leli seliqanse ledlula inkulungwane ezintathu 3092 elizweni. Lolu gatsha luthi inani leli ngelabantu ababhubhe kusukela mhlazi ku-13 kusiyafika mhlaka-20 Ntulikazi. Abalitshumi lanye ngabe Harare kuthi oyedwa ngowe Midlands. Ababili kuphela ababhubhileyo ngabesifazane kuthi abanye laba ngabesilisa. Umhleli wephephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali kahulumende ngumphathi ntambo wezempilakahle udokotela uBadaha Moyo usebalekile endlini yakhe eMahajula ngemva kokuba amapholisa engene endlini yakhe emdinga. Amapholisa abethethe udade wabo kaMathuthu labazukulu ababili besithi nxa uMathuthu engazivezanga kabayi kubakhulula. Kodwa kuthe kusiyatshona ilanga bakhulula udade wabo kwasala umzukulu oyedwa ongaziwayo ukuthi usiwe ngapi. UMathuthu nguye owaqala ngodaba lwenkampani yokuzibazela ethiwa drugs eyaphiwa amadola ayizigidi ezingamachumi ayisithupha $60 million ukuthenga impahla yokuzivikela kugcikwane le-coronavirus. UMathuthu utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi amapholisa athi athole ama-mask amabili alotshwe ukuthi ibandla lezanu PF kumele lisuke esihlalweni. Lamagwaliba alemfanekiso kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa uMathuthu uthi isimanga ukuthi kazake abe lakhonoku abathi bakuthole emzini wakhe. Umoyo othiwa ngumzukulu kamongameli Emerson Mnangagwa waxotshwa umsebenzi. Kunjalo nje abalwela ilungelo likaZulu intatheli zindaba labanye sebesabalele ngezindawo zonke zelizwe bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini kombhikisho okhangelelwe lamhlanje. Izolo amasosha lamapholisa abesevele eqale ukutshaya abantu emadolobheni atshiyeneyo abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bebabuyisela emakhaya. Lokhu sikudaba olufanayo inengi lezakhamizi zemaphandleni ikakhulu ezigabeni zeMatabeleland lithi lanxa lizwile ngokutshengisela ukukhangelelwe ukuqutshwa namhlanje liyesaba ukwenza lokhu ngoba ukuchaywa lokubulawa kwabantu ngesikhathi segugurawundi akukapheli engqondweni zabanengi. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Morven Ngwenya. Isakhamuzi sedaluka elubhane.
Ye lapha ngikhona mina hayi bekukhulunywa u31 ebedinga abanye sebezobe kahle kale kalenda ukuthi kukusasa hayi lapha esikhona hayi kuthule abantu bahamba nje mamangala nje lockdown yona le yabuya ukuthena 8 to 3 so 3 bengajaba abasebe emakhaya abo akula kunyakazela ukukhona. Indawo yakithi le ngesikhathi segugurawundi sibile abantu batshaywa. So wona lona umoya lokukhona umuntu engathi wena ungangena kulezi uyatshaywa bayesaba abantu bakithi ngeke ukhulume khona vele uphuma uwedwa ukuthi guguruguguru uyatshengisela ukhona vele usenzani ngoba usuke lenhloni uwedwa ukhona vele kuzatshintshani ukhona ngapha kungcono kakumbe usiharari usiye stadehouse usiyaphwaka leyo ncwadi kodwa ngapha ekhaya akula ungakwenza abantu kebelokwesaba khona kuyana akuphumanga ezinhliziyweni zabadala kakhulu ngoba abantwana kabazi lutho sibi bangadwa wena thina sakubonayo lonelo gama lokho liphi
emadolobheni abantu bebebuyiselwa emuva ungathi khona ngakho like labona yini ukwanda kwamapholisa kumbe amasosha kukanti uhlupho lolu luyafana yini laselubhane isenta.
Hayi lapha akakula hlupho thina kahle kahle iroadblock yethu bafika senta elubhane abhaye kwabo ngalalo lolu khona siyaphakathi lakho badinga lezo zincwadi abazifunayo ezamasobhuku labo ba njengendlela ukuthi kusemakhaya abayabe siya ezitolo ezinkulu sisiyafuna ukudla yikho kuphela uhlupho hayi akule kulula akufani edorobheni lakobulawayo sikuzwe khona abanye befona bethi hayi sebejayisezwe sezindlini umuma wakhona awusabavumeli kubana bebe phandle.
Kodwa abantu bahlezi njani khona ngapho elubhane balubona yini udubo olubonwa ngabaningi kwezempila kahle kwe-COVID-19 ukuswelakala kokudla bathola yini okulutshwana kuhulumente sikhangela wonke umuntu nje lo bengwe-MDC kumbe ZANU-PF.
Ukudla kakukho abantu badinga ngendlela zokhe ngoba ukudla kakukho singasikhuluma nge-social welfare ngibone ngani inyanga isiphela sokuzokuphela kwesibili nokuthi kungayithola ngaphi i-report yakhona ukuthi hayi ukudla kukhona kumbe kakukho indlala-ke ikhona njeba sayimemezela. Angazi kumbe ngakhuluma ngoba i-ward 19 yiyo ngani ilo mnyama sisizwe kwesimelawo xa ukuthi kungazwakala sikungukudla hayi abantu bathwele nzima ngokudla kithi kodwa hayi i-lockdown hayi abantu bakhala besemakhaya sigqomotula lamandla endlala nenkomo kundalo kubuya kube le-lockdown yona le kodwa hayi abantu bazihlalele emakhaya abaphithizeli akula njotshi yokukhuluma ukuthi naye mina kusasa ngizayenza lokhu abantu basemakhaya bazidulele zwi.
Lo ngumnumzana Morven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le elubhane. Umongameli Emerson Mnangagwa izolo uveze ukuthi obengumphathi ntambo ezokulima umnumzana Parents Shiri ubulewe ngumkhuhlane we-coronavirus. UShiri uphiwe isicoco sokuba liqhawe lesizwe njalo uzabekwa lamhlanje emathuneni e-Heroes Acre. Umchayeli kaShiri layo ubikwa wabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kuzukwana esisanda kwedlula. Umnangagwa utshele abantu kade besesililweni endlini kaShiri ukuthi uzabekwa lamhlanje e-Heroes Acre kulandelwa iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19 ezabekwa yi-World Health Organization okutsho ukuthi kuzakuba kulabantu abalutshwana abazavunyelwa ukuya emngcwabeni lo. Abanye kubandla lezanu PF bebesithi uShiri wafakelwa itshefu ekudleni kulandela ungezwani okubikwa sekuqhamuke kunkokheli yebandla lezanu PF. Umnanga kwangokwakhe wake wagula esemhlanganweni webandla eGwanda wathi ufakelwe itshefu ngesikhathi sombuso kamongameli Robert Mugabe. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana kumbiko wawethule enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe umngcwabo uzaqala ngehola lechumi lambili emini uphele ngehola lesibili. Kesizwe amazwi kamongameli Mnangagwa.
Atina kuziva nokuti paakashaya pano pasati pabuda maresults okuti ane chirwere chacho here chamazuva ano kana kuti ahana. Saka mazasi ndazouya aya. Zobvira kuti handizivi kuti ndokupi asi akabatiwa neCovid. Ndo zvinotaura ipapo. Saka maprocedure eWorld Health Organization ndiyo ototsheredza somurayiro.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma esililweni sikamnumzana Parents Shiri owayengumphathintambo wezokulima izolo. Lanxa umongameli Mnangagwa esithi eleZimbabwe lilahlekelwe kakhulu abanye kakhulu esigabeni seMathebeleland laseMidlands bathi bayajabula ngokubhubha kukaShiri ngoba nguye owayekhokhela umbhuqazwe weGugurahundi wona owabulalisa abantu abaningi kuzabelo zombili. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi ecubungana ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga ukuthi njengoba sokufe isiphathamandla sikahulumende nge-COVID-19 singabona yini uhulumende eqinisa imizamo yakhe yokulwisana lalo mkhuhlane.
Akula kuqinisa ngemizamo yokulwisana nalo umkhuhlane we-COVID-19 i-coronavirus uhulumende kaMnangagwa angawenza ngoba eqinisweni abalayo leyo mali yokuthi balwise lesi sifo. Bengelayo leyo mali kunjalo eyinye le kade bethe bayithola ivela kuhlanganiso zomhlaba ze-United Nations. Sibonile sonke abakwenzileyo bayithethe bahle baqalisa ukuyilutha bayitshontsha bayiqeda. Sikhuluma ngabantu abangela ngitsho le mali yokuthi bazikhambise ezibhedlela khona phana elizweni. Nangu phela uParents Shiri nxa sizwa amahungahunga bathi bona abasiki bebunda ugulile wazama ukuzigijimisa ezibhedlela waswela uze wafe ngumuntu ogijimela ukuthi ayedinga ukuthi kumbe amaChina angamnceda yini ngoba esephelelwe. Eqinisweni angiboni bengabantu abangenza imizamo etshintshileyo kulale ekuvele kade kukhona ngoba eqinisweni kunje abala imali le yokuthi bancedise uzulu wonke lo ngezindlela ngathi abana capacity angiboni ukutshintsha ulutho. Ngibona nje kuyukuthi uMnangagwa ngakusebenzisa khonoku njengendlela yokuzama ukuvalela amalungelo kaZulu ngoba siyakwazi phela emalangeni la abantu kade bekhuluma ngokuthi kubafuna ukubhikisha. Wahle wathi yena no i-corona sikalile futhi isikhuphukile usevalela abantu ukuthi baphume wafaka ama-lockdowns wafaka ama-conditions.
Ukudlula kwakhe uShiri ubona kuchiya ngapi ukudlephana okukhanyaso kukhona kubandla lezano PF ngoba sizwe iPolitbureau isithi akhona amalunga alelibandla azama ukugenqula uMnangagwa afake uChiwenga esikhundleni sakhe.
Ukuze phana kuzana uPF oqala kufanele sibe kwazi ube kuvele kukhona njalo siyakwazi ukuthi buke kwaba lesikhathi laba abavela ehlangothini lwebutho oShiri osibusiso moyo labo Chiwenga labo abanye abasuke kwehlangothini lwebutho beza ngapha kwezombusazwe kuke kwaba lesikhathi kuke kwathiwa besebetshaywa ngamaphoyizeni iningi labo bagula nangana lo Chiwenga sibe sambona esiya kuwevuka eseChina. Eqinisweni ukuthi uthu uthuva lolu vele vele ukhona akungeke kusimangalise futhi abasekeli bakaShiri nxa bezavuka namhla besithi wabona ngalo Shiri ufakelwe iTFU emdlileyo. Kungenzeka njalo futhi njengoba ngikhulumile ngaphambilini asingakulibali ukuthi uMnangagwa ukhuluma konke lokhu ngenxa yokuthi lawo uyakwazi ukuthi sokulokukhonona okuthize phakathi kwebandla lakhe ngesilungu singathi phecelezi yi-preemptive move ayenzileyo ukuthi azame ukuthi ahlabe ngumuntu okhanya ngani yena unika uZulu wonke nje information masinya masinya kwezo uti ama kunga kunga lao asa kretelane lao kutuwa kui uti kuko na futo ngabe kufika pela ama chuba kapo ngupapa nje kungela lutolwe tusile ngabe kuko ono kuko na ngomo ngoba sikuluma ngababu lali lava ushiri ena luane sikuluma ngaye ube ngumbu lali e ngumpani sikuluma ngesikliwi esi ngapezu wazo zonki njela esi ngazisebenza uti simkazu kutuwe ngumuntu njani ngobubi baki nangezenzo zake ezimbi
umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwele Dubai siphinde saxoxa lomkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust iPIST yona elwela ilungelo labantu abahlaselwa ngumbhuqazwe wegugurawundi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
ngahlebezulu isizwe sikamthwakazi didekile ngoba uParence Shiri kasekho ukudideka kwabo ayisiki ukuthi bakhala izililo mbe bayathandaza ukuthi umoya wakhe uyephumula bagidekile ngenxa yokuthi njengoba sebephongufa bonke abantu ababephatheke kugugurawundi siza qeda njani uhlupho lwegugurawundi ngoba umgabe laye kasekho labanye ababemncedisa begongoda abantu besindebeleni labemidlands labantu bezapho lokho besifa one by one uParence Shiri nguye wayengukhomanda wegugurawundi njengoba lokho kukhulunywa kuthiwa kukhulunywa ngegugurawundi sinabanye esingama-victims esabulawe izihlobo labantwana sasithembe ukuthi kwelinye ilanga abantu laba baza kuyathoniswa emthethwandaba bazikhulumele ukuthi babekwenza ngenxayani bazaxolisa uma befuna ukuxolisa abantu bakhulumisane umlotha yikho ke njengoba lokho besifa udaba lolu lungakaqedwa kuzabanjwa njani kusasa thina be Post Independent Survival Trust sithi kuyasihlupha ngoba uhambo lokho lukhona umsebenzi lokumnengi wokuthi abantu bazisisise ukuthi babulawelwani ngegugurawundi
lo ke bekungumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust kumbe PIST ngamafitshane elwela ilungelo labathintwa ngumbhuqazwe wegugurawundi ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lithi amalokithi asebhahe igcikwane lecoronavirus asengamachumi amabili lanhlanu 25 amalokithi la akhokhelayo yiCowdrey Park lePhumula ezilabantu abangamachumi ayisithiyagalolunye 90 abalegcikwane leli kuthi inkulumane 27 Magwegwe 28 Lobengula 29 lamanye iphephandaba leHerald lithi amapholisa athi asethole ubufakazi bokuthi kulenhlanganiso zakwamanye amazwe ezisebenzelana labeZimbabwe abaxoxa ukutshengisela ngokutshisa indawo ezijiyeneyo zelizwe namhlanje lesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp
ngiyalibingelela abasakazi baka Studio 7 kunye nabalaleli lento lento eyenziwa ezanupiyofu lethu nakasiyijambuleli yona lento eyenziwa ezanupiyofu mina lami ibizo nhlonipho sebutwana kwakadeyesi njengamanje into eyenziwa ezanupiyofu le kasiyihluli khona oko kukhulunywa ngugawule lo ugawule ukhuluma kobugebengu ukuthi yena swadliswa kuzanupiyofu wadla wakwana wasutha uyamazi indoda edliswe leyazi indoda edliswe ingavele kuyenzeka isavumi lutho noma ungayitshelana ukuthi umfazi wakho uyenze so kavumi ngoba vele swadla sutinte zonogawule bahawule elizweni leZimbabwe bahawula kodwa ababhizi ngeZANU-PF bawomelele kuZANU-PF ukuthi kuyini abakutholayo okungcono kuona abantu babantwana bafunda kuziphi izikolo bathenga kuziphi izitolo kanti bona baphila ngaphi bathatha imali bayithatha kwapho amabhenki lapho kule mali khona bekhanya besala kangaka ngokuganga okungaka abakwenzayo
sanibonani kustudio 7 ye bakhulumayo ngogogumama ngisegoli kodwa ngizala ePlumtree bantu bakastudio 7 liyacela ukuthi sikhulume imibono yethu kodwa kalikhiphi angazi lifuna imibono enjani lakhuza lathi akufuneki ihlamba akusela mntu okhuluma ngehlamba mina wami two aliwakhiphi ama audio angazi lifuna enjani kumbe lifuna kube labantu abakhulumayo angazi ngobani njalo ake lifake imibono yethu lathi zwakale lapho sisola khona sisola kale ngoba liyalifuna imibono liyicele lisinike inamba kodwa alikufaki iZimbabwe ayikho right sonke isikhathi nje angazi mina mangabuza ukuthi kuyini vele ukusijabulisayo kuseZimbabwe akula manzi kakula mota kakula ezihambayo kahle magetsi kakula okuhambayo kudla kuvele kwamanye amazwe kuda esasekudura ayikhona hayi mna ke ngicela like lizame nje ukuthi ama-audio ethu sabesifake imibono kahle kahle liyifake siyilale lesidle
ethi njani balandeli bestudio 7 hhayi ubaba loyahlupha lo mnanga gomane kaphume kwathi sathi masibheke kuphuma umgayo sasithi mebhi kuzoluma mebhi sokuzolunga manje hhayi kunzima lokho lizelela nyekela fana lungi iZANU-PF mayiphume kuphathe enye iphathi sikhathele ngombuso weZANU-PF le imigaqo ifile kithi manje amabhasi ezihamba eceleni kwemigwaqo gwaqo ibolile kithi letsholotsho lekunzima ngabe kuthiwa mnaka kwalawo lesifiso ngayahambela endaweni zakithi le ibone ukuthi imotshakele kakhulu akaphume ayiphume iZANU-PF kungene enye iphathi imebhi ngasilungisela impilakahle lathi umbuso asiwazi umbuso ongcono sobonela kwamanye amazwe freedom lokhu esazalwa 1983 noma kuyenziwa independence akubonakathi independence yani iZANU-PF iphume iZANU-PF must go
siyatshona basakazi bakastudio 7 thina silokuthokoza ukuthi uShiri laye uze wafika emangcwabeni sasicabanga ukuthi njengoba ngu-Black Jesus kazuza aphuma umphefumulo thina abantu bemathebhelele nje sibili hhayi siyacelebrate ukuthi uNkulunkulu uze waya ngasifudlana ukuthi ngabonke abayenze umbhuqazwe lo ebulala abantu bakithi bemathebheleni ukuthi bagijime uNkulunkulu ababambe masinyane besheshe sibili belandelane ngobuningi bayo ingozi yokubulala abantu bakithi babambe shuma bephele ngamandla wasihawulisa lo muntu emathebheleni nje lanamhlanje abantwana banamabhethi ngenxa yakhe lezi kula kula mfundo sengathi ingozi yona leyo kuba qede esihlonini abantu bakithi bangavuka phansi bebaqede ngamandla yabona
ye msakazi weStudio 7 labonke abalaleli beZimbabwe nangudawu usibanda laphana siyabonga kakhulu inkosi thathile eyiphayo phumule ubaba uShiri sikhaya kunyele imuli yakhe kodwa njalo kwezehambi lesizwa kuthiwa ube nesandla ku-ground siyazi ube nesandla ayikuthi sizwa ube nesandla so sesicela lo omunye wakho oseleyo ongumongameli wethu esamvotelayo umnangakho lowathola umbuso umbuso wavotelwa ukuthi aluba uyangenela ku-TV ekhulume loba mayangenela sekhulume nge-unit J 22 December ukuthi okwakusenza bebulala abantu kuyini ngoba indaba yangikhona inde kakhulu kususela 1984 bebulala abantu kuze kuyofika ngo-1987 lapho uNkomo wenza i-unit lezanu so ngasize uba mnangakho wayesitshela ukuthi ama-minutes abo uma besiyahlala noRobert Mkabe babesithini neviki yeviki babethi babuleleni babevuna inhlanzi babequmilize babethi bayenzayo babequmilize kwakuyinjabulo kibo babethini uma behlangana bebuyabulala abantu emathebeleleni siyabonga
njani lonke kustudio 7 labasakazi bethu no hayi siyabonga kakhulu indaba elizisela zona ongathi abantu bengatoyitoya ngamandla langamkhuhlane ukhona abatoyitoya ngoba igavumenti ebusayo ingumkhuhlane la macala kakhanyiswa ngendlela amacala wonke ahamba ngentando kakamende obusa so ngona abantu betshengisele noba kulomkhuhlane bengabi lendaba vele umkhuhlane uhlela ukukhona futhi umkhuhlane wazo bengalindi ukuthi uqala ukhelwe uyaphela ukhelani nikawupheli abantu abangena ezitaladini betoyitoye kakhulu ngamandla apho umhulumende lo ngoba labantwana abancane sebeze befisa ukufundela ukuba amapholisa wabazi uma ulipholisa uthola imali ebantwini uyawuthumisa imoto vuzile esezilobile esezikhona suthola imali so umsebenzi osufunwa ngabantwana obusela amapholisa namasosha konke ngamasela so uhulumende lo ngeyi-31 ngaphume
siyazi mina ngithi mandebele elimela amashona liyehluleka amashona asiqeda sonke amandebele abulala okhulu asilabo okhulu asilabo baba ngendaba zenu phezu kwalokho liyabamela amashona amandebele angazi ukuthi liholani okukhulu lidlani liyangihlula angikwazi ukuthi lithembeni kumbe lidlalayo umnangagwa lamashona akhe
emadoda uDr Mavaza uyazizwa into oyikhulumayo khuluma ngamandebele kabuhlungu kangaka abantu abaphelayo utshoni nxa isitsho njalo wavele yena mthetho wakhe wazala ngawuphi umnyaka singuka-8 inongazi into yenzakalayo sithi wo hayi hayi bangaqali ukuthi basiqalisa ukusihlokoza bekhuluma kabuhlungu kangaka
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Oyelilunga ledale le-Senate kubandla lama-Democrats umnumzana John Lewis oyelwela ilungelo labensundu uze wabekwa izolo edolobheni le-Georgia. Abake baba ngabomongameli bele Melika abathathu abomnumzana George Bush, Bill Clinton lo Barack Obama bebesesililweni sakhe ongayanga ngumongameli Donald Trump. Lokhu kwenzakala umongameli Trump esithi ukhetho kumele ludluliselwe phambili ngoba kule gcikwane le-coronavirus elingabangela ukuthi abantu bengayivota. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Sokusondele sibili kodwa laba izingcetshi bathi hayi uBiden uyakhokhela khokhela sibili ngemklomelo embili esingathi yi-2 digits kuthiwa-ke umnumzana uDonald Trump uthakazelelo lwakhe ebantwini luyalusiwa luphela abantu sebekhathala ngaye abaningi kodwa kasazi-ke ukuthi kuzazala nkomoni yakasekwazi sibili sizakhangela sibili sixwaye ukuthi abantu bangaphuma bayevota yikho kungenza umehluko ukuthi kuza kuma njani.
Umnumzana Joe Biden uthi yena uzazisa kuviki ezayo ukuthi uzakhetha bani uzaba ngumsekeli wakhe. Sizwa kuthiwa uthi uzakhetha onsundu njalo engumuntu wesifazane. Wena ubona engakhetha bani ongenza ukubana umkhankaso wakhe uqine ukwenzela ukuthi banqobe umongameli Trump?
Ya, uBiden lapha kulolo khetho olukhona edinga umsekeli wakhe abathi running mate ukhanya kulobunzima kuzawa lobunzima sibili ukuthi aze afake ukuthi yena usethe ungqe kulowo muntu amfunayo kodwa njengoba ushile ukuthi kukhanya uzadinga owesifazane onsundu laba abayibo abalidayo abakhanya bekhangelelwe oqala ngukamala Harris we-California kanye abona wayenguwe owezemthetho we-California then kube sekuba labo Susan Rice owayekulokhuzen kweze-Foreign Affairs kube Obama kube sekusiba labo lo mama we-Atlanta lo mayor ye baningi sibili bambalwa kodwa-ke mna ngibona uKamala Harris lapha nguye ozathatha isihlalo ngoye sibili ongayenza izinto zihambe futhi sitsho ukuthi uBiden owenza akhetha umuntu onsundu ukuthi abantu abansundu yibo abamengenisileyo kule power. UBiden wayevele esengasela power wayeseesedliwe sibili kulelo khetho.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika. singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje othi sikhangele indaba ebezikhokhela. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe ligcikwane le-coronavirus. Umhleli wephephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali. Umphathintambo wezempilakahle udokotela uBhadaya Moyo usebalekile endlini yakhe ngemva kokuba amapholisa engenile efuna ukumbopha. Abalwela ilungelo likaZulu intatheli izindaba labanye sebebasabelele ngezindawo zonke zelizwe bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini ngombhikitsho okhangelelwe namhlanje. Sizigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olibalelisayo nguChris Gande.